ikakhulu insukwane khona ngani lapho okubelo monakalo omkhulu iqiniso abantu abahlela kudla ngoba izindlu zikhukhudwe amasimi akhethwe lapho okwakugcinelwa khona ukudla akusela so sebefoka ukuba ngabantu nje abaningi abakhona babalekile ezintabeni abanye babalekile ezihlahleni siyabonga kodwa uzwe ukuthi kufike uncedo lokuthi bakhishe lapha abakhona basabe sezindawo lapha abangagcineka kuhle khona kodwa nje abantu abahlela kudla funakala ukudla funakala ingubo funakala izigqoko funakala ama-chains ukuthi bathole lapho abangahlala khona kusadingwa ukuthi kulumisise ukuthi waqhe ukuza kwapha khona so incedo lonke lolu liyafunakala le mithi medicines imithi iyafunakala ngoba sibili umuntu ahlale entabeni ukuthi ahlale esihlahleni okwamalanga amabili or so engadli lutho le mikhuhlane iyabanja ngayo so kufunakala lemithi yokubana abantu laba belatshe
so nxa sesikhangele khonapho-ke lina njengebandla lenkonzo kaKristu kukhona elikwenzayo yini ukuthi lizame ukunceda abantu laba
kakhulu mdalababa ungathi sikhuluma nje ibandla le-Methodist Church eZimbabwe belisekaqalisa ebuthani ubonakalo uzuzakala ukubuthanisa izindlelezo ezitshoyo especially impahla ukudla lemithi bakhangelele ukuthi by engxenye kusasa labo kwesihlanu khona ngapho bangabe sebebalindlela sebesiya khona ukuthi abantu bakankulunkulu bayencedakala ngizile njalo omnentshele ukuthi i-AF M labo siyoqesha ukubuthanisa izinto njalo leqembu le-Christian Alliance likhokhelwa ngu-Reverend Hussein Sibanda labo babhila yaqhuqa izinto ibandla limile liphakeme sibili abanye angikabezwa kodwa ngilethemba lokuthi ibandla likakristu seliphakamele phezulu kuba nalinyekisa
singathi po impuphu iyatholakala yini njengoba abantu abaningi besidla impuphu liyayithola kumbe ayitholakali
hayi kumbe ayitholakali ba siyazama sibili impuphu ayitholakali engxenye uhulumende angangenela khona izatholakala impuphu